Bela akuzwakale nje ngoba nxa ukukhangele ngekuthi abantu abakhethwe bekwelinye ibandla sebengabe elinye ibandla elikhona eParliament elalilwisane labo ekhethweni lolo. So akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni yikuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa. Kodwa okuqakathekileyo okufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on uyaphi alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe eParliament la kwezinye izinhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini. Akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele ukuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo iZimbabwe fanele liqhubekele phambili. Khonokho yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo yikho lapho President Chamisa abe mikhona uzala emi lapho. Phela ikhothi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhiyana ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Ye, cela ubambe khonapho ke Sibanda sibise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthiwa kukhona khonokho sokwenziwe wena ungathini nesinqumo somthethwandaba.
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokho esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu okukhulunywa ngudokotela Sibanda ukuthi ama-courts akhetha dizana yethu bona yibo abahamba ema-courts besiyo appeal i-decision eyayenziwa yi-high court last year. I-high court yasula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele wangamelanga vele azabe ngu-acting president ukuthi wafika njani lapho vele according to i-constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba into vele eyaphomba ukwenzeka from thin air. And then after esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to your said powers, abesejika athi hayi because ma-court nizanu that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha labantu abafundileyo kakhulu abanye bama-advisayo angazi ukuthi bama-advisa ngayiphi indlela ngoba court after court case they are just losing because they seem not to understand umthetho. They seem to think ukuthi they live in bubble or kwalokhu abo umthetho that just applies to them and does not apply to everybody else.
Yes.
Case, especially ma befuna ukulungiselela ukuthi bazitshele ukuthi they are ready to govern. What kind of government abazoyiletha where they fail just to honor
ukhuluma ngesindebele isindebele then
ukuthi balandele simple i-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa bazothini manje mase bekusilizwe kusho ukuthi okwamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sekungamandlwane-ke mase kungene kona.
Ye, wothi-ke ngiye kubaba ubaba uJuma uJoseph Juma okubandla lezanupiyefu baba golide lapha kuthiwa-ke kule sandla semfene lapha wothi sizwe singakayi ubaba uSibanda kuthiwa kule sandla semfene esikhona phakathi lapha golide kuthiwa izano yehlokozayo la
njengokusho kukamfowethu uDeni udaba lukabhuru wamunkuleko luyahlekisa kakhulu ukuthi wena kanti izano ingena ngabe mana ngibakhorete kuhle futhi khonapho i-point of correction yami yikuthi kona bengathi izano ethu leyo kuthiwa yizanu p f ngoba ibambanisa i-p f zap lezanu uJongwe kube sesiba yizanu p f yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko ubhuru wami lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa i-MDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7.something million leyana eParliament. Bawuqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi kona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu p f. Pho-ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo kumbe sithi ehlangothini lwabo bayeqabaqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko lobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu beyo thina sihlalele sikuma-terrace njengalabo abasupportayo sikhangela inguqu idlala asiko thina phakathi laphana so singafakwa thina phakathi njengezanu
PF abaqedelane
khona phana bona bebhodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party iparty esiyaziyo i-MDCT yesiyaziyo eyavela kubaba uTswalirayo yikho esikwaziyo lokwani kwe-alliance yakwazi na kwabuya amaphathi amaningi kule PDP ekaBT kulelokuzenkuleloyani i-MDC 2000 ngiyabona ekajobs color kuesobeya le-MDC green ekababa u-Welshman yikho okwafuma kona i-alliance leyo iphathi esiyaziyo thina iphathi MDC T ekababa uTswalirayo emele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumamakhulu but isina sikukhangele ngabadlale khona ngalo intsoro zabo bengasifaki thina njengezanu PF phakathi
ye baba Sibanda
wazi ukuthi Gibbs udibolokho naye ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mudinga omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi seGugura Hundi ngithe ngizalwa ngesikhathi seGugura Hundi engibone kusenzakala ukuthi mina ngabona u-anti bami bethathwa ngamasosha besiyahlukumezwa egangeni ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngombhobho wayi-K847 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa ebhareni Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu izanu le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje o Patrick Nabayama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhothaya lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu lay somehow has reasonable courts ukuthi izanu lay somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa ya Angikhulumi labantu abanjalo mina I want to engage ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity mina lo ama life today ngoba ama social athe ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years ama social abekhokhelwa ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu weZimbabwe onozela nje lomakhupho osekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yikho kathesi lomfowethu wezano uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa ngumakhupho wabona abantu beZimbabwe bayakwazi lokhu man abangeke bamoshela isikhathi sabo yizinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni athini ubani lendaba lakho okulendaba yikho lokhu ukuthi abantu bala bakhokheli babawazi ukuthi kabalandela umnangagwa and yikho lapho esikhona upresident Chamisa is going to press forward uyaqhubekela phambili esenza umsebenzi awunikwa ngabantu over 2 million voters tholayo are not a joke and anybody and umuntu akubona lokho ngani ukudlala xa ukhuluma ngomtele olama voter asuka 2 million ngiyodlalayo and there is no you know ngesilungu ngizalitshela ukuthi there is no prize for stupidity but the majority of the people do know where the rubber hits the road it doesn't matter what you say it's easy to back anything can back go and get 2.4 million votes xa ungumakhupe kumubani then come to talk to me I campaigned. That's the advice.
Yeah.
My advice. If you're going to question my advice, if you're going to question my work, Glauza picks and lays into Zami. Hamba, we have 2 million votes. What in what you say, man? Come here, we have 1 million.
Yeah, all right.
And then after that, who can be here? Labantu wonke abakithi ababulawa izanu labomnangagwa. Do that.
Yeah, siyakuzwa Sibanda. I want to speak to Ubaba Moyo. Baba Moyo, uyamuzwa lapho uyakhuluma sibili. Umnumzana Sibanda udokotela udokotela sibili ngoba into le mzuso ubuhlungu so uthi lani linje moyo lomakhupe seligida khona ngale sibili kuzano kumbe ngumfake ngendlela yena akubeke ngayo uthi wena khonapho lochuma selengani selihamba lonke selihamba ngendlela kamnangagwa yena uthi umnangagwa umuntu owayencedisa into zegoground lezana ngamafitshane sibili mfuna ukuthi siyithaye siyiphethe khona manje khonapho moto
akumangalisi Gibbs yi-modus operandi yabo laba bantu so ukuthi ukutshela konke lokhu umbone kwenza nje ivele into yabo vele babehave njalo when they are put in a tight corner mase bepakwe ekoneni sebefithizelwe ekoneni ngama-tantrums nje lawa abawenzayo nje ngamandlwane nje ukwenziwa zingane lokhu ma kuthi ukukhathlela isitshwalo esiphekwe ngumamakhe senhlabathi abese-throw ama-tantrum afana lalayo siwabona kunkululeko iqiniso yokuthi 2.6 million le akhuluma ngayo was because ama-resources ayefanele ukuthi aye epartini and remember abantu laba bavoteli i-MDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama-lies ngamanga babewatshelile so ukusela akudifendeki mfowethu okasifanda ngizokutshela straight uzozama ngayiphi indlela ukuthi udifende ubusela latshontsha izimali lo Chamisa okwakumele ukuthi yizo okwakumele ukuthi party company ngazo so if umakhuphe had a rightful position at that time imali lezo zikuya zisiya kuye eseyenzile extraordinary congress yakhe according to i-constitution ye-MDC and if wayezoyiwina futhi ngoba yikho uChamisa angazange afuna ukucontesta kube le extraordinary congress at that time because wayekwazi ukuthi ama-structures awamfuni even up to today ama-structures ka-2014 awafuni lokumbona uChamisa even ukuthi afike nje eduze laphana zama even singaze sithathe lo mfana lo owegogwe lo omtshayeleyo ekhoti lo sithi am-challenge uChamisa ku-extraordinary congress uyawina lo mfana oyigoke ma-structures ethu le sey umakhuphe lo monzora lo komishi lo banomunye adaya mina contest makucontest umfana lo wegogwe lo uyawina lo mfana wegogwe against uChamisa against kuma-structures awomhlangano unkululeko kumele akwazi ukuthi umhlangano wethu ubhase kuma-structures and ama-structures yiwakhetha i-leader masekuyiwa ku-popular vote le onguyena olandelwa ome othi yena umele i-part esupportwe ngama-structures wanikezwa izimali zokuthi akwazi ukukampeyina thina sakampeyina lo makhuphe from isikhwameni zethu lezi not even ipeni esayitholayo from i-government imali zonke bazithatha bona they were able ukuhaya ama-stage they were able ukuthenga i-fuel they were able ukuthenga izimoto they were able to be all over iZimbabwe ngemali abazithethe kuhulumende ngobusela iqiniso selivelile manje osokusele ukuthi izimali lezo sekumele zibuye enkululeko or ijeli izokuyizoqoqoda lapho
ye so siye kubaba uJuma singakayo ubaba uSibanda baba uJuma nanti udaba lapha sibili uyaluza lawe luyatshisa sibili kodwa sifuna ukuthi sibili nxa sikhuluma silukhumi omnandi silubeke ngendlela oluyilo so ungathini khonapho baba uJuma
engakutsho ukuthi umfowethu uNkululeko angathukutheli ani siyaxoxa lapha siyabonisana ngafaka imbono yakhe kuhle sikhulumisane kuhle singamadoda sonke nami nginje ngiphuma khonapha emathebelelenzi ngiloku ngikhona apha ngihlala khonapha emathebelelenzi and konke lakho awuphumayo sakubona sibili yikho phela ubaba uNkomo acine sefake khona i-unita code leyo ukuthi kuphele lokwani kwaso kuhlinzakala ukuthi nokwaso kuthana ukuthi amashona lamandebeli so mina kuphela into engifunda ona ngiyibisele kuye labanye abantu ukuthi kona into engiyaziyo mina ukuthi kona abantu nxa bevota bavotela iparty so uDan nxa esithi kona ama-structures ngibona ngantu awuqinise kanti kuyini okwakubuhlungu okwakukubi ukuthi ubaba uChamisa athi hhayi asihambeni ku-congress leyo ayizwinela ke kuhle kuhle ngabe konke loku akukho lokho ngoba mina into engiyaziyo baba Mthembu ukuthi kona ungazimele uwedwa laphana uhambe ukuthi mina nguChamisa ngi-independent angiboni 2 million votes zena bezayithola ngoba abantu bavota nge-structure se-party sabo so uqinisile uDan nxa silona abantu bavotela i-MDCT ngoba utshangirayo ngumntu ayayipopular i-MDC yakhe iyayipopular siyakhumbula uBidi waphuma kuyini akutholayo siyakhumbula ubaba uWelshman Ncube waphuma kuyini akutholayo esebenzisa ibalele-MDC lonana siyakhumbula even uJob Sihlalo waphuma kuyini akutholayo into yonke ibithola ngama-structures e-MDC thi ekatswangirayo ngakho-ke mina ngiyakwazi ngangabona ngangena kubhaya election lomunye undoda lapha othi ngobekuthemba Nyathi owayemele i-PDP ephume ku-MDC katswangirayo ngamudla ngambhuqa katshani ngoba wayeseme yedwa engasekho ku-umbrella ye-structure ese-MDC even enaloko kade sowawinayo kimi la ephela nabo ma constituents niyakwazi ukuthi wawina not because we wawina inxa yama structures ye MDC kodwa angabuya amela abana munqamo lami ngivele manqamo labantu angiboni ukona angathola anything angakuthola kwapha so yeah ngiqiniso ama structures ayanceda kakhulu abantu bavule yiko babudabe ngazi wakukhuluma kudala abantu bathi bona noma lingaze lifake idonki lilifake ibizo lokuthi MDCT liyawina kuphela sakubona konkwana bonke odabe ngalaba abanjana baphuma kuzanupevu bama njengezaphu kwina abakutholayo konapha emathebeleni ndiyangikhona abatholanga lutho ivoti yongiyahamba ngaphi ku-MDCT ekabamthangelayo ngoba kwakuyini kwakungama-structures even abaphuma kithi kuzanupevu angaphuma azimele ngedola bami normally ugcina esenjani esebonda hayi usephamanisile vele usewele phansi ngoba ama-structures yikho okuqakathekileyo so mina engikutshoyo thina njengezanupevu njengoba ngithilo asingeni indawo abalungisisa into zabo kodwa bengazilungisisa bese bebuya sebeqedile impi zabo sesihamba-ke sisiya phambili kodwa oqakathekileyo singalwi asixoxeni kuhle sikukhulume kuhle hani siyazimbono wami mhlawumbe umbono wami uyabe ungasikho iqiniso but kuyabe ngumbona kwami naye uyabe ngumbono wakhe mhlawumbe ungasoqiniso kodwa kungumbono wakhe
yeedala
esikhulumeni
ye wothi silede ubaba usibande ubaba usibande uzaphendula khonoko kukhulunywa ngubaba umoyo nobaba ujuma kodwa-ke kulo baba lapha unjabulo ngwenya uthi the power lies with the people not with the courts makhophe and company of his mzorewa of our struggle so ke ngamapitshane baba sibanda ngicela ubaphendule bazwile ukuthi batheni ubaba umoyo nobaba ujuma
umsebenzi wami unzima kakhulu firstly ngilwa labantu abasupporta amagugu around est secondly ngiphikisana labantu abale ngqondo kumbe imisebenzi yabomzorewa yabacabanga ukuthi bangahlangana lezanu bese besenza kumbe labancindezeli bese besenza elizwe elitsha khonokho kubuhlungu kakhulu kodwa kungaselani mina ngandi ukuzisa ubuhlungu abantu abatshengisa ukuthi bayacabanga abona kumdala wami lo wezanu namhlanje usengcono kulabo MDC laba abantu abathunywa izanu abakamakhuphe ngoba phela vele injengalumiyo ukhonkotha kwayo we baba ngeke uze ubone uzathi kuyafiwa kungaselani asithini thina uyazi ukuphupha kuyinto enhle kakhulu njengoba ubaba ungwenya lapho okhuluma ngayetsho amandla asebantwini upresident uChamisa akalanto ayikhangele akalandaba lokudlala kwempukunyoni lokho ukuthi izanu yabuya ngale sigqoke ibhatshi lengilosi yabona ithatha impisi ibhake igqokisa isikhumba sengilosi ibisizenza ingilosi akukhangeleyo come hell come thunder kutshisa phansi kutshisa phezulu umsebenzi wabantu bezimbabwe uqhubekela phambili upresident Jamisa aqhubeka ngawo esebenza ndawonye labantu bezimbabwe lokho elingakwenza lokho look, it's been so kwayenzakala everywhere. Look, we've had Mzorewa. Sabala Mzorewa. Yeah. See every generation yonke ilabo Mzorewa ba. Yeah. Abazabe no. Uyabona mina, hey sikhamba ngama court kanti Mzorewa hanti lawo sithi uhamba ngomthetho ngeconstitution. Yeah. But why ngekho ebantwini? Yeah. Kufanele kufunde khonoko. First lesson in politics. Omafikizelo abakhona lapha. First lesson in politics. It's the people stupid. Ngabantu abaqakathekileyo just that okunye konke lokho ukuthi lizagijima emakoti libhadala ujaji lenzeni libanika izimota lihambeliye lima lomnangagwa khona ngale igugu roundist ekhwekwe khona ngale bese liphenduka lapha lizoxoxa lo nkululeko trying to apply lizama ukufaka ingqondo lizama ukuthi liyarizina urizinani ugijima phandle lapha lomnangagwa mina lo ngiyi-victim uyezwa am a traumatized victim ekamnangagwa mina. Now, if you're paling around Omnangagwa, go to hell and come back, and you'll find me here. Telling Nguchel into Efanayo, go to hell. You don't pale around Lama Metaraz. I want to ask you, Labantu. Besselbe Lapalizozen, and Elwaz Ukuluma. Elwaz Ukabanga. If you think the first into your Kalafan Likabanga, you would see no one. Agulam Toy one, Olem Vumele Utata impilo Zabanyabantu. Akuna mtu yohano vunyelu atabanya bantu kufanele babla wangeti ziti njenge mpukunyoni kumbe njenge mosquito akekho nga udlala lo muntu lo ungadlali ngabantu bakithi man ungadlali ngeZimbabwe nga ukhuluma lami go to hell and come back. I don't recognize you. If you don't recognize the humanity yami, I don't recognize your humanity. So go to hell, I will not be defined by you.
Yes, si tatenge leli thuba sibize ubaba umoyo ngamafutshane sibese siya kubaba uJuma singaqeda lapho sesingena esikhiweni. So asithande ngamafutshane baba Dan Moyo uyamuzwa usibandi uyakhuluma kodwa kuyiwa phambili ke po kuyahamba njani nxa kuthi singayivula indaba yethu sithi phambili kuyathiwani mnumzana lizakhipha abantu labana abasedalela ephalamende lizabayekela kuyahamba njani.
Uyabona ukuthi inkinga ekhona yikuthi kulabanye abantu abazibona bemo MDC than abanye abantu. I-MDC yokuqala is a workers party, iparty yabantu, iparty eyafonywa to ukuthi ilwisane le injustice esiyibonayo eZimbabwe elethwa iZANU-PF. Asali ukuthi umuntu angagonga umbulali, asali ukuthi iZANU-PF ilama atrocities eyawenzayo. Nami ngumuntu wasemadebheleni ndingawabona lawo ma atrocities. Ngikhule ngiwabona nginje, there is no fiber of my bone esupportana leZANU. I have fought hard, long and hard lapha eDC when I keep 2 years. Belibuya lapha ema embassy every time sikampena, sidemonstrate each and every turn, bringing awareness to the international community on ama atrocities ayenziwa iZANU eZimbabwe. So kamkhululeko lokhu okokuthi uzolebhela uzongilebhela iZANU namhlanje just because angivumelani nobusela obenziwa iChomi yakuChamisa akungitshintshi lutho. It doesn't change at all ubudeni bami noku MDC bami nale battle engilayo leZANU-PF. I don't need uChamisa to fight iZANU-PF. I need abantu abaprogressive, abantu abahloniphi constitution. That is all, period.
Yeah, so siyakuzwa baba Moyo kodwa kuyo phambili lizabakhipha yena eParliament. One minute.
Because if they keep on singing a Chamisa chete chete song, then they don't belong to us.
Yeah, ngesiNdebele. Yeah, ngesiNdebele.
If baqhubeke behlabela becula uChamisa chete chete sizoba recalla one by one on a case by case basis. Asilandaba longama affidavit wabo lokho abakubhalileyo. Tina City, right now, the power is with us in terms of amandla kithi, in terms of that decision yokuthi siyabagcina yini eParliament noma siyabakhipha.
Yeah, kulomuntu
deme warning, sibaniki warning, sithi repent, find your Damascus moment khona manje, liguquke, tshintshani izenzo zenu, guqulani izenzo zenu, then singakhulumisana. Otherwise, kuko manje sizobona ukuthi izozala nkomo.
Yeah, bakubuza lapha Moyo, bakubuza ngubaba uRaymond Martin uthi kambe ukosazana thokozani kuphi lo mnumzana nezenjamisa angeke bahlala phansi bekhulumzana ngalokhu baqedelana lapho mafutshane.
UChamisa ustubborn, yinto okwakumele siyenze ngo-2018 emfeni kaTsvangirai ngoba i-constitution yesisho njalo. Ustubborn lo mfana akalaleli muntu, usitshela ukuthi yena uye nguye anti tshelwa uyengwayiba umkhululeko laba abamtshelela eceleni. So bese sibona ngathi yena vele nguye nguye angeke athinte, akathinte kwangutando kayiphikiswa. Kuzomela abuye and ma ebuya kumele avume ukuthi hayi mina ngingusecretary owe-research and policy from i-2014 structure. Asibenile extraordinary congress yethu but ngizothanda ukuthi lami ngi-contest ukuba ngu-president, then akula muntu ozongistopa.